Kuyabonga ukuba iChina isinike ini donation e 200,000 injection. Kodwa into eqhakathekile ukuthi uhulumende kumele abele plan emgceke ukuthi uyothola ngapi injection eziningi. Ngoba siyananzelela ukuthi inani okumele lihlatshwe lapha eZimbabwe liyafika kubo 10 million ukwenzela ukuthi lumkhuhlane weCovid ungabi lamandla esizweni sethu. Kuyadakala lokho abathi ngesilungu herd immunity, ukuthi kuhlatshwe inani elithize ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungakwazi ukuba lamandla lokubhoda elizweni njalo. Ngakho-ke lokho esikhuluma ngakho kusesencane, kulutshwana kakhulu. Kuyadingakala ukuthi uhulumende kukhanye ukuthi kanti lenye 8 million ezadingakala iyatholakala ngayo. Sizwile ama-medical aids akhanya lawo edinga emaceleni, kodwa ekugcineni umlando lo kuhulumende ukuthi uhulumende kulokuthi abemelele ukuphiwa ama-donation lawo esichina, yena vele imali yakhe ingaphi njalo uzathenga nini okukhanyayo. Ngoba nge-population elenani labantu abaseZimbabwe kuyadingakala ukuthi ngabe umpe nxa sikhuma kubo 5 million or 6 million ama-vaccine. Kodwa khathesi sizwa bekhuluma inamba ezingani zehlile, ezingani ziphansi.
Ijekiseni yakwele China le abantu abaningi ungani bayayidondela, kuyini elikubonayo njengenhlanganiso nxa libhoda lapho okuhlatshwa khona abantu?
Udubo lukhona ukuthi abantu abaningi nxa bekhangela izinto ezivela eChina bazesaba ukuthi into eyabe ingaqinanga, into engeke yakusakhatshana. Ikanti mbona kwama-vaccine kuyabe kwehlukile. Kodwa-ke into edingakalayo yukuthi ngabe kuba lo mkhankaso wokunika abantu ulwazi. Nxa sikhangele kulaba abahlatshwayo kathesi, kuyadingakala njalo lokuthi amadokotela lodumaziwayo kobulawayo kumbe kweHarare aphume ehlatshwa. Ngoba into eqakathekile abantu bafuna ukubona abantu abakwaziyo ngezinto zempilakahle ukuthi bavuma yini ukuthi abantu bahlatshwe ngale injection yesichina. Kanjalo-ke siyananzelela ukuthi abaningi labo abahlatshiweyo abanye bakhona ngabantu ade bekhanya besesaba, kodwa njengoba nje besebenza ezibhedlela kwezinye indawo akula ukuthi ade bengalwenza besebemele bathathekele injection. Ngakho-ke mbona nina kuyadingakala ukuthi indaba leyo lwazi iqakathekile leyo kuphakanyiswa amabizo abantu asebehlabile abaziwayo, ukwenzela ukuthi abantu abaningi bebe lesibindi. Nxa bengabona ukuthi awudokotela uzibani uhlabile, kutsho ukuthi umuntu uyasale selesibindi.